u-22 December lilanga elilikhefu elisemthethweni kukhalenda yeZimbabwe. Yikho engathi yikho ukuqhakathekileyo ukuthi lafezane hatshi alifezanga lutho. Lilanga nje elangizelela amalanga amakhefu njengabo Easter lo Heroes Day lamanye amalanga njalo ebantwini beZimbabwe ukuthi kulilanga nje lokuphumula emva kokusebenza umnyaka wonke lo.
Abanye bathi ilanga leli yilo elaqeda ukubulawa kwabantu ngesikhathi seGugurahund.
Yilo ilanga lapho ubaba umkhokheli wezaphu wakuqala uJoshua Mqabo Konkomo owahlala phansi lalowaye ngumbusi weZimbabwe uRobert Capril Mugabe ukuthi kusayinelwane ukuthi umbhuqazwe ume. Yikho sagcina ukubona khona amabutho eGugurahund eMathebelele leMidlands sebekhitshwa ilanga lapho okwama khona umbhuqazwe, ukubulawa kwabantu, ukunyamalaliswa kwabantu, ukudlwengulwa kwabomama, ukuthotshwa kwabantu, ukubotshwa kwabantu bengalamacala, abantu befela ize kungalalutho abalonileyo, abantu ababengelakho ukuzivikela bengalangijona umbhobho. Sikhangelele ukuthi sikhumbula labo bantu abafela amahara, abafela into abangayaziyo elizweni. Kukhanya ngani kulokho kulempawu zalokho okuthiwa liGugurahund. IGugurahund phela kungumkhubo, kuyisystem. So kukhanya kulokho kuhamba into okona kusiba khona nxa sikhangele nje phakathi kwethu ukuthi akula kukhumisana umlotha kwaba khona. Ngibona mina ukuthi ukukhumisana umlotha okupheleleyo kumele kuvele ebantwini. Njengoba nahlala ngitsho nje minyaka leminyaka yonke ukuthi mina ngithemba ukuthi ukukhumisana umlotha okupheleleyo kumele kuvele ebantwini beZimbabwe. Cha emaphathini kumbe enhlanganisweni zombangazwe ukuthi abantu bebambane nxa sizakhuluma ngeunity epheleleyo. Kumele kube ngabantu kugrassroots ukuthi betsho ukuthi sokubanjana njengayizolo abantu besazana ukuthi bangabantwana benhlabathi. Abekwelinye ibandla kumbe ibandla elibusayo bengakhala ngenye indlela, abanye labo abangakho emabandleni bekukhangela ngenye indlela. Thina abezaphu sikhangela ilanga leli njengokuthi lilanga elaba lilanga elokumumisa umbhuqazwe. Asilithakazeleli thina leli langa kasi celebrate. Leli langa ngelokuthi sihlale phansi sikhumbule izehlakalo ezehlela abantu beMidlands leMathebeleleni. Lilanga esifisa ukuthi sifundise ngalo abantu bethu lezizukulwane ezizayo ukuthi kwaba lento enje, sibafundise ukuthi kungaphindi kwenzakale. Bese sikhumbula ke ukuzinikela komkhokheli wethu umongameli wakuqala wezaphu owazinikelayo ukuthi abone umbono wokuthi kungcono ukusiza impilo zabantu ngabantu nje ababele bele mibhobho belamandla bele zinkemba zokuhlinza omama bele mibhobho yokubulala abantu lendlela ezinjalo ezibuhlungu ezokuthi kunzima inhliziyo ziyopha. Nxa ngikhuluma ngikhumbula into eyenzakale eMatopo South kuward 2 leinsiza North kuma by elections asanda kudlula nje. Impawu lezo lokho zikhanya ukuthi zikhona. Esikhuthaza ke ukuthi ngabe labo abalamandla beke behoxise indlela ezimbi lezi, beke bekele, beke bekhangele, bekhangela abantu beZimbabwe ukuthi ngabantu abathanda ukuthula, ngabantu abafuna ukwakha isizwe, kodwa asingeke sakheke nxa udlamelo lokho luziveza ngapha langapha ngendlela ezehlukeneyo.